Well, ubuhlungu kuyona bezimbabwe ngoba isizwe lesi and America ityona ngezabantu abathize like what 84 labathi lama company bathi ngizobathi 56 around there I think kodwa ke ungakhangela nxa ilizwe lisehluleka ukuthi lithole ama-credit lines ayishiyona la ma-individual lilizwe lonke okuba-affectayo ngitsho njalo and bese ngikhathaza futhi ukuthi lanxa kuthiwa izithenziso lezo zikhangelane lokuthi ezimbabwe akulama-human rights ngi-underline i-statement sika-Trump sokuthi zi-undermina ama-interest e-America eZimbabwe ngithi Africa. So ama-interest akhona yiwaphi? Ngokuthi umuntu ahlale kuhle ngokusuthi thinothe e-America njengoba bengabantu bakhuze okukhathazayo kuphela wayi-underlining yami kuphela.
Kodwa kundaba zamalungelo khonapho babuNdlovu, ungathi uhulumende weZimbabwe uyawahlonipha yini ngokugcweleyo nxa sikhangela izehlakalo ezisanda kwedlula nje ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu lebutho okuke kwenzakala kumaviki asanda kwedlula?
Angiboni ukuthi kulo muntu othravelele ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu. Angiboni mina amalungelo abantu ngileqinisa ukuthi umuntu okuthiwa olekuqala one is presumed innocent until proven guilty and nxa umuntu ngathiwa olekuqala ngiyalihlala ngilalele ngizikhothi zakuthini yona ikhothi ngathiwa kuqala uhulumende ayomhlukuluze lami ngiyasola kodwa ikhothi ngathiwa kuqala ngoba ngiyewazile separation of powers so nxa uhulumende awumelanga ngingenele kumakhothi nxa udawula usemakhothi kufanele ayekele amakhothi alandele udawula khona yesikhuluma nge-rule of law yena le.
Izijeziso lezi iMelika iqina ngokuthi ziphatha kuphela labo abazifakelwayo njalo amabhizimusi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe leMelika buyaqhubeka ngokutsho kweMelika kube lokuthengiselana okufika ku-$1 billion phakathi kweZimbabwe leMelika kuminyaka elithumi esanda kwedlula. Ungathini ngalokho?
Angeke ngibaphikise lokho ngoba yiba bakutshoyo. Uma umuphikisa ulutho kufanele ube lezizathu lama-facts obaphikisayo. Kodwa-ke nxa bona besithi kulabantu lamakhampani angu-56 nxa beyakuqamba le lizwe lingayenelisi ukuthi lithole ama-credit lines kuya-affect abantu.